Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 12 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi bona i-church ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo i-vaccine.
Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumende elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha.
Sukulo International Youth Day luqakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile especially awe-Africa jikelele.
Abantu beZimbabwe bamanyane labosowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. Abachayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZupco babikwa sebebuyelile emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abezinkonzo sebesole kakhulu inyathelo likahulumende elokuthi amakholwa ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yiwo kuphela asengaya emacaweni mathupha. Abezinkonzo laba bathi inyathelo leli lilobandlululo kanti njalo akula muntu omele abanje ngamandla ukuthi ahlatshwe lijekiseni. Uhulumende wazise ngokuvalwa kwamasonto lokhu izolo. Amapolisa wona axwayise namuhla ukuthi abafundisi abazavumela abazalwane abahlatshwe ijekiseni eyodwa kumbe abalokhe bengakahlatshwa ukungena emacaweni bazabotshwa. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Izolo kusihlwa umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa uveze ukuba kuvunyelenwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo ukuba bavunyelwe abafuna kuyakhonza emacaweni kodwa kube ngabahlatshwe amajekiseni omabili lanxa engabethanga inani labavunyelwayo ukubuthana.
All Ministry of Health and Childcare.
Kumele zilandele zonke iziqondiso zikahulumende leWHO. Abazotholakala bengazilandeli lezo ziqondiso bazobotshwa ukubalisela layo inkokheli yamabandla.
Will be arrested, including the leaders of church.
Kodwa amakholwa amabandla achiyeneyo abanjengonkosikazi Patience Ngwenya wakobulawayo bayalisola leli nyathelo.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo. Abantu ngabe sesontweni bakhululekile besiyakhonza uNkulunkulu. Ma sokuza fakwa ama restrictions ukuthi mina ngiboni kungumbono oqondileyo.
Wasekelwa ngumnumzana Johane Nkomazana wakobulawayo yena othi akaboni leli nyathelo lisebenza ukwehlisa inani lababanjwa bele COVID-19.
Ngubani ozabe khangela ukuthi lo muntu vaccinated kumbe haji njalo uzamjikisa yini umuntu esuke khonale ngomchova wabuya esitolo uzokhonza usithi hayi awukwazi ukungena.
Unkosikazi Gladys Shoko wasemzini wePhumula South kobulawayo uthi lokhu kuzakwenza iningi libuyele emuva kwezokukhonza.
Lokhu ukuthi abantu abangahlatshwanga bengayi HIV hayi lokho kuzabisela abantu abaningi ekukhulekeni ngoba ukuhlatshwa yikuzikhethela. Abaningi abazayekela ukuhamba eshiyi nxa bengahlatshwanga kuzabisela abantu abaningi.
Umqondisi kwenye yenhlanganiso yezokholo yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uyalisola laye leli nyathelo likahulumende.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted. We've already been
lokhu yikukhohlisana okwesibanga esiphezulu njalo akumelanga sikwamukele. Thina sihlezi singabantu abazinakekelayo ngakho asikudingi ukube sibekelwa imithetho elikhuni kangaka. Uyazi kuzinxa abantu bebuzwa ubunandi bokuba semandleni
power even to this extent.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi akumangalise okwenziwa nguhulumende kodwa kuza kuba nzima ukukufeza.
Ngaphandle manje ngasebenza lamapasta kube yiwupasta abayenza abantu ukuthi bengene ichurchi. Lapho kuyabe sokungenye indlela ungabona upasta sebesiba lohulumende ukungenisa abantu echurchi ngokuthi abahlatshwanga bahlatshiwe. Yikho lapho abantu abazayo kuzabe nzima ukuthi ivaccine nale ithathwe ngoba abantu bazabe sebekubona sokusiba spiritual sokusiya ngaphi kuhambelana nophawu lwesilo olubhalwe bekusambula. Kuyenza ukuthi abantu bengahlatshwa abaningi bazayala ngenxa yokuthi mangungabele alliance kahulumende the secular i-religion namapastor. Amapastor engahamba lohulumende bekhulume ngento one naleyo kuzabe kuyabe sokucaca ukuthi ivaccine leyi eZimbabwe isetshenziswa njengophawu lwesilo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, abenhlanganiso yenkokheli yamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Heads of Church Denominations ZHOCD bebesaphakathi komhlangano wokubonisana ukuthi kuthiweni ngalokho okuchiwo nguhulumende. Uhulumende weZimbabwe uthi uhlela ukuthi abantu abangaba yizigidi ezilichumi 10 million bahlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane weCOVID-19 kumbe abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini emizameni yakhe yokuqeda ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje lanxa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka, abanye kobulawayo bakhala ngokubuyiselwa ezindlini bengahlatshwanga ngemva kokutshona endwendweni ngoba kuthiwa inani labahlatshwa ngelanga liyabe selanele. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi labantu bakobulawayo likhala ngokuthi liyavukela emtholampilo lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni COVID-19 vaccine kodwa abanye babo babuyiselwa emakhaya bengahlatshwanga ngoba inani labantu abayabe bezahlaba selenele. Kulabaningi ababonakale bebuyela emakhaya namhlanje bengahlatshwanga ekilinika yekhansili eDr. Shenan Clinic. Omunye walabo ababuyiselwe emuva ngumnumzana Albert Sibanda isakhamuzi sakobulawayo.
Bathetha abantu 86 now we come here as a company so we turn what we hire my company is at 6 okay. So as I say as I'm going in down what they want to have a child 86
umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo usikhwiqa mfundo solwayo ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba aqhubeke ezivikela ku COVID-19 ngoba loba uhlabe okupheleleyo I COVID ilakho ukuhlasela.
Siyananzelela ukuthi uhulumende sethe abantu bengavula amachechi abantu bathandaze nxa bevaccinatiwe. Okwami ukuthi ngilixwayise emahlabezulu ukuthi hayi ubhubhane lolu solubuye kathesi sokulubhubhiswana okuthiwa yi-Delta variant. Abantu kumele linanzelele lapho lihamba khona libe lokhu ligqoka ama-face mask lawa awatshiwayo.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni sakobulawayo u-Provincial Medical Director uDokotela Welcome Mlilo uthi uhlelo lokuhlaba abantu luqhubeka kakuhle esabelweni sakhe.
Uhlelo lwethu lwe-vaccination luyaqhubeka kuhle. I-vaccine iyatholakala kuwo wonke ama-local council clinics.
Lisiyashona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lukhuphe umbiko othi abantu abangamachumi amane lanye 41 babulewe yi-COVID-19 kuthi abaphose bafike amakhulu ayisikhombisa 696 bahlolwe bafunyanwa belegciwane leli. Kobulawayo sekulabantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,641 abahlabe ijekiseni lakuqala le-COVID-19 kuthi asebehlabe elesibili sebesedlule inkulungwane ezilikhulu 107,015. Ezweni jikelele asebehlabe ijekiseni lakuqala sebephose bafike izigidi ezimbili 1,933,220 kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula isigidi esisodwa 1,084,392 njalo uhulumende weZimbabwe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi kumbe isilinganiso sabangamachumi ayisithupha ekhulwini sikaZulu wonke elizweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abatsha beZimbabwe namuhla bamanyanela bosowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. lonyaka lolusuku lunazwa phansi kwendikimba ethi Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu umnumzana Nyasha Kwazemba utshele uMike Wove weStudio 7 ukuthi lolu suku luqhakathekile kakhulu.
Umbono wami ngokuqhakatheka kwesuku lweInternational Youth Day luqhakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile, especially awe-Africa jikelele ngoba kutshengisa ukuthi lathi siyakhunjulwa njalo siyananzwa.
Nyasha, kulumnyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuphatheka kwabatsha nxa sesikhangela indaba zobukhokheli kungatsha ezitshiyeneyo ikakhulukazi kwezokulima. Njengomuntu olwela amalungelo abatsha, ukubona njani lokho?
Mina ukubona kwami thesi elizweni lakithi kwezokulima sisasesikhathini sokuthi abantu kusakhethwa umhlabathi usaphiwa ebantwini, abanye ama-youth awakakhanyelwa, akananzwa in terms of ukunikwa umhlabathi ukuthi hayi sikhanyele ukuthi hayi njengoba sinomhlabathi, umhlabathi kawuphiwe wonke umyouth osezima. Abantu abatsha abakhanyelwa nxa kubuya kwezokulima. So kuleyo ndaba kwezokulima njalo lezikhundla zangikhona elizweni lakithi, abantu abatsha abakakhanyelwa. Sibuye sikhanyele sikhambe elizweni laseRwanda. Abantu baseRwanda kwamanje bengibala nje ubaba umongameli waseRwanda uPaul Kagame ufake unda olethi 23 years old ukuthi abe nguminister of information. Thina elizweni lakithi abantu abatsha asikananzelelwa ezikhundleni kumbe engatsheni ezijetshiyeneyo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi usebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha, ikakhulukazi abakwezokulima. I-Youth Empowerment Bank ikhona ukuze bathole imali, njalo kulenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukupha abatsha amaplazi kanye lenhlabathi ukuze bayenelise ukuqhuba amabhizimusi abo. Ubona njani lokho?
I-Empowerment Bank ibhenki enika abantu imali, but ama-youth akhonakala nje ngokutho ukuthi abantu kusakhethwa ukuthi hayi lo umele ibani nguye kumele aphiwe isikhundla, nguye omele aphiwe imali. Kusakhethwa njalo lo hlelo lolo lokuthi abantu baphiwe umhlabathi, abantu bakithi asikama-youth akarecognize njalo abakaphiwa lo mhlabathi okuthiwa siyawuphiwa umhlabathi lo. Usasekhethwa iland yangikhona le mali ama bank loans. If you go to ama banks now abanika ama youth loans, njalo ama programs abawachoyo lawa nguhulumende wethu uwenzela ngapi?
Gqiba le ngxoxo Nyasha ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo.
Ngizagqiba ngokuthi ngama youth wonke jikelele, iAfrica yonke, iZimbabwe yonke, umthwakazi wonke, singalahli themba, asibambane nini njengama youth ngolanga lanamhlanje lo International Youth Day. Silungisise ilizwe lakithi, sibe lenqubekela phambili, sibe lama youth that have purpose, ama youth abambe economy yelizwe, ama youth empower aba lama bank, abe lama business. Sizithuthukise nini ilizwe lakithi ke leZimbabwe. Ngilifisela ilanga elihle lanamhlanje le International Youth Day uqhakathekile kuleli lizwe. Ilizwe lethu liqhubekele phambili, sibambane siyakhe amabhizimusi amahle.
Umnumzana Nyasha Kwazemba ngosakhulayo olwela amalungelo kaZulu. Ulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sikhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lodaba lokwendiswa kwamantombazana. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Baya vota abantu kwele Zambia namhla okungilana khona obephethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Edgar Lungu noMnumzana Hakainde Hichilema okubandla elikhulu eliphikisayo. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuba kulabantu abaningi asebevotile kukhetho lolu okukhanya zindala zombili. Kubikwa ukuba abasakhulayo balakho ukudlala indima ebanzi kukhetho lolu ngoba bakhanya bekhuthele lonyaka ekuvoteni kukhetho lolu. kukhangelwe ukuthi impumelelo yokhetho lukamongameli iza kuthulelwa uZulu ngempela viki. Ulungu lohathile mabatshele intatheli izindaba ukuba banethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lolu edolobheni lelusaka lapho uHichilema avote khona. Kunabantu akade behlabela bezithi bafuna kube lenguquko kwele Zambia. Uhlangothi lukahulumente wakwelemelika olubona ngezokudla imithi lokunye lukhangelwe ukuba luzavumela ukuba kuhlatshwe abanye abantu ijekiseni yesithathu ebizwa ngesilungu ngokuthi yibooster eyokuqinisa amasosha omzimba okuvimba igciwane le-COVID-19. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba ama-boosters la azasetshenziswa ngabantu abahlatshwe ijekiseni ye-Pfizer le-Moderna. Laba ngabantu abaphiwa izitho zomzimba zabanye njalo labalezimvukuzane. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sanda kwenza uphenyo oluveze ukuba abantu abamukela izitho zomzimba zabanye ngabazivikeli kahle kugcwale le-COVID-19 nxa behlatshwe amajekiseni amabili awuhlobo lwe-Pfizer le-Moderna. Amalwe cacha e-Taliban asehluthunele amasotsha karhulumente okwele Afghanistan idolobho le-Ghazni. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba lokhu kutsho ukuthi amalwe cacha la asehluthune amadolobho amakhulu alitshumi phakathi kwamatshumi amathathu lane 34 selokhu ibutho lemelika lasuka kulelo lizwe.
Ukuqhutshwa kokhetho lwakwele Zambia namuhla kudlondlobalise umkhankaso wokuthi uhulumende weZimbabwe laye kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala edalele ephalamende lakumakhansili. Izigaba eziningi sezidlulise umnyaka zingelabameli kulandela ukumiswa kwenhlelo zokhetho nguhulumende ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Izikhala eziningi zivuleke ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. I-MDC Alliance ithi ibandla le-ZANU-PF alifuni kuqhutshwe ukhetho ngoba likwazi ukuthi lizanqotshwa. Kodwa i-ZANU-PF ithi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa i-COVID-19 kanye lababhubhayo kuveza sobala ukuthi ukhetho lungenza umumo ube mubi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owe-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Liqiniso khonokho esihlala sikutsho ukuthi i-ZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho, yikho-ke kuzaba nzima ukuthi-ke ibize ama-by-election. Yebo kambe i-COVID nekambe i-COVID-19 ikhona, kodwa amanye amazwe nanko phela alendlela ahamba ngakhona ukhetho, ukhetho luyenziwa. EZimbabwe kuphela yikho lapho kungenziwa khona ukhetho, hhayi kusobala-ke kumgceke ukuthi i-ZANU-PF yesaba ukhetho. Okwesibili isizathu esingenza ukuthi bangabizi ama-by-election, bafuna ukubonga abantu ababancedisayo ekuzameni ukuthi badilize i-MDC Alliance ebehlulekayo-ke i-team yabomonzora leyo. Ngoba phela anti yazinika-ke ukuba ngo-MP, yazinika ukuba ngo-council engaqedelwanga ngabantu. So bayesaba ukuthi-ke kungayiwe ekhethweni bazahle badliwe baphume kawani. Yikho bafuna ukubanika-ke ithuba lokuthi babe sephalamenti-ke nge-back door kuze kufike u-2023. So esinye sesizathu-ke esenziwa i-ZANU-PF enza ukuthi bangabizi-ke ama-by-election. Bayesaba ukudliwa yisi siqokoqela lasendawo.
Baba uGawule kuthwale ngamagwala.
Hayi kodwa-ke singakhangelani yezihlobo zami, sikhangeleni kuhle sibili, sibuyele emuva. I-ZANU-PF vele ayikaze nje iluze ama-by-elections, ayizakilahlekelwe kuma-by-elections. Ngitshela kuma-urban areas lapho i-MDC yayilokuze khona, yakuthi kungabuya ama-by-elections wakhangelwa njengeBulawayo, i-ZANU-PF yawina ama-by-elections. Kwesaba ngitsho, but esho kukhangeleyo ukuthi siphakathi komumo onzima odalwe ngumkhuhlane we-corona. Kumele sithi nxazisenze izinto zethu senze ngokunanzelela. Asokwesaba ngitsho, i-ZANU-PF vele i-by-election ayiyesabi, i-by-election iwina kakhulu i-ZANU-PF. lokwana ukuthi omonzura basagcinakile ngale mina ngibona ngani ukwazulukhanisa ngoba ukukhona kumonzura labona abangenayo beproportional representation abangene ngevote hayi abakho ngokuya abangene ngeproportional representation kuboth senate le dakuma positions lana ewomen quota so laba abantu ngabantu ukuthi vele la ngakuba kuyi by-election nokube lana haya kutshintshi lutho bahlala bekhona so aso abantu abangasuswa yi-election nabakhona by-election nabakhona.
Uyamuzwa ubaba uGawule Ndlovu ukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi yiwo ovimba ama-by-elections.
Umkhuhlane we-COVID-19 usiyinyu normal. Asonto nje ezavuka kusasicitshile ingekho. Isiyinto esiyibona isiba khona kungenzakala kuqalisa i-40 wave. So kodwa ke sokumele ke kube lobuhlakanipha, kube uhlakanipha obukhulu, kube lobuciko obukhulu ukuthi singasebenza njani around umkhuhlane we-COVID-19 ngoba asomkhuhlane engawubona kuphela namhlanje. Sethi sibona amanye amazwe ukuthi wona akwenza njani njengoba iZambia isekhethweni sikhuluma kanje. Amanye amazwe ayenzile ukhetho sikhuluma kanje. Kungenziwa njani ukuthi abantu bavikeleke? Road map bani ekhona enziwa yibandla lezamphifu khaya lwezokhetho khona kula road map ekhona. Road map ayenziwa yizeki bayithatha bayidabula bayilahlela kathana kalezamphifu bathi akumelanga i-announce amadesi. Ababe le road map batho ukuthi ayikhangele ukuthi ngesikhathi esendoba uzaba nje lakhona ukho abakwenza kwezinye inhlelo. Bamembezele kuthange ukuthi hatshi ama-church abantu abavaccinethiwe sebangangena izinkonzo. Abayenze lokho sebangenza lokho kule road map. Kanti sekulungiselela ukuvula kwezikolo kule road map yakhona. Eyokhetho bavele bathule nje ungavele ukhulume ngokhetho batho bathi COVID-19. Ukhuluma ngokhetho nje COVID-19 yikho-ke hhayi isiziko nje sebezika ngayo COVID-19. COVID-19 kodwa kasonto esikhangelele ukuthi ngavuka iphelele kusasa. Okutho ukuthi kuphela kuzakwana iminyaka elithumi mbe ngamathumi amabili ezayo kungelakhetho ngenxa yokuthi kule COVID-19 na.
Babugawule nanso kuthiwa amanye amazwe ayalwenza ukhetho ukungabi lokumemetheka kakhulu kwalomkhuhlane. Sibonile oMalawi namhlanje sokuyiZambia, eZimbabwe kwehlulana.
Ye kodwa phela sivumeni ukuthi lanxa kunjalo izindawo imimango le iyachiyana. Ingathi thina sihlutshwa nje ukuthi sagelene umongo we-South Africa yokusitshayo kakhulu ngoba lapho kuzalele khona loku kuyinto njalo thina sidlelana kakhulu ne-South Africa lokuhambelana kakhulu ne-South Africa njengoba abantu bakithi abaningi bekhona ngayo. Ngokunjalo thina okwakathesa eZimbabwe umuthi kodwa mubi. Kanti sikunje sinahlekelwe ngu-MP wethu ngapetshoketho south i-COVID yonke naleyo. Akumelanga sidelele sithi thina i-COVID ikhona abantu bayagula baningi abantu esibalahlileyo lapha abalahliwe lapha maye abatshonileyo lapha ngendaba ye-COVID. So kumele silungiselele sibone ukuthi senza njani la ubona isikolo zingakavulwa kuze kube lakathesi wathi ma unxa ikutsho ukuthi ngezinye indlela kathi siyesabani ukuvula isikolo. Sesaba i-COVID sesaba ukuluzani ngokuthi sivule isikolo. Izikolo azivulwanga, izikolo ziloku zivaliwe. So ngumumo we-COVID wonke nalowo.
Babu Ndlovu phoselokucina ngamafitshane.
Yesithi thina akube le-road map, akube lokulungiselela okukhona ku-obas. Siyakwazi ukuthi by-election ngamenyezelwa namhlanje izathathina ezimbili mbe ezintathu ezizayo ukuze zingakayenzakali. Akube yinto ecacayo nje, kube le-road map kukhanye. Kangadlalelwa efihlwa-ke esikhwameni amakhasi. Umpaka kawube segcekeni wonke umuntu awubone, yinto esiyitshoyo leyo.
Akuyiphethe baba uGawule.
Hawu umpaka usegcekeni Ndlovu. Wena kwakho ungasitshela khona kuphela ukuthi uqela kwikhasi yiliphi kuphela usikuthi second ngoba i-by-election vele hayi i-by-election iZANU-PF iyaphakamisa nje.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Abachayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZupco babikwa bebuyelile emsebenzini namuhla ngemva kokutshengisela kwabo kobulawayo isolo besithi uhulumende kakababhadali iholo lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. abanye abachayeli batshele iphephandaba lebulenjini elesayithi ukuthi umqhatshi wabo ubazise namuhla ukuthi ingxenye yemiholo yabo ibisisemabhanga njalo bazayibona ngesikhatshana esilandelayo. Ezinye izakhamizi zitshelele umsakazo ukuthi akucaci ukuthi ngempela abatshayeli laba babuyelile ngokupheleleyo emsebenzini. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yeZupco ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ngentshonalanga kwelizwe njalo ekhokhela ibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Wele ukuthi umthetho owusayo elizwe Labour Act chapter 2801 uyachaza ukuthi nxa umuntu echathwe isebenzi kufanele ahole ngelanga elinikiweyo ngenyanga ngenyanga. Kodwa lapha siyananzela lisizwa kuthiwa ngale kozubukhosi kulezi sebenzi seziqeda inyanga phose ezintathu zingathola amaholo aso. So ngokunjalo sizwa izisebenzi gcine sezifaka amajogo phansi. Lokho kusegcekeni ukuthi inkampani yeZupco enale eyiparasetal kahulumende ilokudelela izisebenzi ngoba umthetho awufanelanga ubavumele bakwenze khonokho. Ngokunjalo ke kusho ukuthi engxenye sikhumbuze uhulumende ekhampani ngeZupco ukuthi kufanele bakwazi abantu abasebenzelayo asozichili izisebenzi ezilemayo kufanele ziyithole ziyesele iy'goli zabo zibhadala amarenti zithenge lokudla. Kho nxa sebesetshenziswa bengaholi kuyabe kusitshona. So ke lokuthi kuthiwa banike imali afu ukuthi babuyele emsebenzini siyakuzwa kodwa ke vele khonokho akuncedisi ngoba bayephule ukuthetho. So kufanele ukuthi babe ngiqinisa ukuthi izisebenzi buye emsebenzini everyday ngokunjalo aziholise iholo lazo ngesikhathi. Kuzenza ukuthi kungabe lokuchoza yalokho okukhona yikho okusifanela iproblem yokuthi izisebenzi asaplani kakuhle lemuli zabo nama-budgets abasaplani ngoba bakwazi baholani. So kwenziwe izisebenzi kuqondile ukuthi batshengisele ikhampani leZupco batshengisele uhulumende ukuthi loko indlela abayenzayo bayephula umthetho njalo izisebenzi azikuthakazeleli khonokho.
Lona vele uhlelo lolu olweZupco luyasebenza yini kumbe ngabe uhlupho lolu lunganeno nxa kuyikuthi baqhubeka besebenzisa imota zabo ezingekho ngaphansi kweZupco?
Okuyiqiniso ukuthi sesikubalise kaningi sibalise ukuthi khona okwenziwa iZupco ukuthi ithathe kuthiwa yimonopoli ukuthi bathi bona sebefisa ukuthi abantu ngokuthwala bathwale imota zaoZupco kuphela kodwa lezo mota bengelaso. Sebelanda abantu abale mota zabo lamabhasi abo lamakhomba abo asebenze siya kwezindawo sebethatha befake ikhampani yeZupco beqeda bengaholisa abantu vele kuyindlela engahle indlela engahlambulukange naleyo. UZupco wawuvale nxa eyikhampani ezimiseleyo ukuthi isebenze kuhle labantu wawuvale ikhalitinga izimoto ezeneleyo ingakwenza lokho ibisiba lohlelo lokuthi hayi abantu sebeyagadanga kodwa njalo vele imonopoli yinto engafanelanga bayenze khona ukuthi bethi bebodwa abavumele ezinye imoto asikhulumane abavumele ezinye imoto zazosebenze ngoba icompetition yiyo indlela yokusebenza ukuthi umuntu azikhethele ukuthi ngihamba ngayiphi imoto ikoze siba lolu hlupho kanti eziphezu kwalo ukuthi izisebenzi sezistrikile izolo bekunzima futhi lahamba edorobheni izakhamizi zithwele nzima ukuhamba ngoba imoto azingekho kodwa ngabe bevumele kube lamanye ama-players ku-transport industry sasilabojongambayo wawugupto si-transit ngalolu hlupho alukho so khona ukuthi vele bathatha imoto ezingasoza abazize zabo kuyinto embe kalungama.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo weZCTU ngentshonalanga yelizwe. Ukhokhela njalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumende elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha. Abatsha beZimbabwe bamanyane labosowabo emazweni omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyabonga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.